into yembi kakhulu leyo nxa kuliqiniso ukuthi kungabe kulodlakela oluvela eqondini elithize kumele kuthathwe isinyathelo esikhulu amanyathelo athize ukuthi baboshwe labo bantu bathuthiswe ukuze kungabhebhetheki kugcwale indawo zonke kanti-ke futhi bonke abamaqembu lawo aphikisayo nalibusayo kumele bonke okwenzakeleyo bakusole kakhulu bathathe amanyathela ukukhuza abalandeli bawo izeki imele isukume ilayo ikhulume ngalolo daba kungabi into edlilayo nje engasinda bazalutho
ubona kusibalo umuntu obotshwayo na
kufanele kube khona umuntu obotshwayo nxa kungasenzekanga lokho kuhle ngoba akhona ama-observers bakhona labantu bezimbabwe baza kubona kahle ukuthi amapholisa abethatha uhlangothi njengalokho akade kwenza phambilini kodwa athethe akhulumile atshela abantu bezimbabwe ukuthi asezukuthatha uhlangothi njengalokho akade kwenza phambilini asezakuma angakhethi iqembu lezombusazwe abe ngaphansi komthetho lesisekelo sombuso kuphela.